Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 20 Nkwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokuphawula ugwalo olwalotshwa ngumnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate olukhuluma ngokuqilibezela kukhetho luka 2018 luyaphazanyiswa ngokucithwa kwamagagasi e-internet.
Cannot rule out ukuthi kube yisabotage engathi kube ngumuntu olamandla ukuthi angacitshe internet ongabe ecitshile.
Uhulumende uthi bonke abantu abavela kwele India bengena eZimbabwe sebezabanjwa ngamandla ukuthi bahlale kuma quarantine centers okwensuku ezilithumi bezibhadalela.
Siyabona kosizo nyama abantu babe beminyene bengaqhokanga ama mask lamalembo okuzivikela ebusweni.
Umunicipala wakobulawayo uthi ukwakhiwa kwevenkile elikhulu elegodini mall sokuze kwaqalisa. Siyaqhamuka njalo isihudo kobulawayo sibangelwa ngamanzi angcolileyo.
Abantu abanatha amanzi abathi wena lo ayanuka amanye ngathi anembuluka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhlelo lokuphawula ugwalo olwalotshwa ngwaye umphathi ntambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate olukhuluma ngokuthi kwakulokucilibezela kukhetho lukamongameli luphazanyisiwe okwesibili izolo. Inhlanganiso yesite yiyo ebiqoqe umkhosi lo. Izikhulumi ezibalisa umnumzana Ipo Mandaza, umkhokheli wenhlanganiso yeSAPES, nguye oqale ukukhuluma umcimbi lo uqala ebulenjini. Kwathi sokukhuluma umoyo i-internet yahle yahamba. Ngomnyaka odluleyo embuthanweni ofanayo owawuqoqwe yiSAPES eHarare, abasekeli bezanu PF bangena lapho owakubuthene abantu baqukula ingwalo zikamoyo bacitha umbuthano lo. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yesite umnumzana Zenzele Ndebele, saqala ukumbuza ukuthi kahle kahle kuhambe njani.
Kumele kube lebook launch eka Professor Jonathan Moyo elauncha ibook lakhe elikhangela ngepresidential election ka 2018. Stase le about 19 minutes uhlelo luqalisile i-internet yethu ngapha esite yacitsha. Okuhle kwenza ukuthi labo abakade bebukele ku-Facebook bengenelisi ukubukela. Sizamile konke okusemandleni ethu ukuthi siyi-connect internet leyi. Yagcina iphenduka ngemva phose kwe 30 to 45 minutes bese kulate ukuthi si-continue.
Manje nxa likhangele lina libona ungani kuyini okungakubangele ukuthi umuntu azagcine ecitsha i-internet? Kade ukukhulunywa ngumoyo ngokungafunakali ngabanye abantu yini?
Okwakathesi ama possibilities zethu wonke singathi on the table, so we cannot rule out ukuthi kube yisabotage engathi kube ngumuntu olamandla ukuthi angacitshe i-internet ongabe ecitshile. Sisazama ukudingisisa sibone ukuthi uhlupho lolu lungaphi. Uzananzelela ukuthi asiko kwakuqala ukuthi ibhuku leli lizama ukulontshwa kwehlule. Ngomnyaka ophelileyo ngabo February bazama ukulilontsha eHarare. Kwabuya abantu babagijimisa babaqotsha, bathatha namabhuku ayesetafuleni. So namhla sizamile njalo ukuthi lilontshe ibhuku leli, internet yahamba. So for now we cannot rule out anything and we highly suspect that there was a sabotage that happened somewhere.
Manje njengoba lingaqedanga uhlelo lolukade lulwenza, kutsho ukuthi lizaqhubeka yini kwelinye ilanga?
Sizazama njalo ukuthi silenze uhlelo lolu ngomvulo lowu olandelayo ngesikhathi esifanayo ngo 5 o'clock. Lapho esicabanga khona ukuthi sizazama ngendlela zonke ukuthi lokho kwenzakale namuhla kungenzakali. So i-launch is going to go on again ngomvulo lowu obuyayo.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yesite ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi wonke abantu abavela kwele India bengena eZimbabwe sebezabanjwa ngamandla ukuthi bahlale phandle komphakathi kuma quarantine centers okwensuku ezilichumi ukuze kubonakale ukuthi balawo na umkhakha wecoronavirus oqhamuke kwele India wabulala abantu abaningi. Kubikwa kulomuntu oyedwa osubulewe ngumkhakha lo ekhwekhwe. Kumbiko awethule izolo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga onguye njalo umsekeli kamongameli welizwe uthe kuqakathekile ukuthi uhulumende aphoqe bonke abavela kwele India bavalelwe ukuze kwehliswe ingozi yokumemetheka kwalumkhakha njengoba uvele usukhona eZimbabwe. Igciwane le-coronavirus eliqhamuke kwele India leli limemetheka lula njalo lilamandla. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana uSenis Banda esiphathamandla lasenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane.
Akho yabe kuqakathekile ukuthi abavela khona ngale befakwe eceleni behlala endaweni yabo ababe befikele ukuthi bengahlangani labanye abantu. Kodwa njalo kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi umkhankaso lwana owawuvela ukhona wokuthi abantu begeze izandla bebe namamask njalo bebe nesibanga phakathi kwabo lomakhelwane wabo. So kuqakathekile ukuthi uqaliswe njalo ukuthi ucizelelwe ebantwini bonke ngoba sokuyingozi enkulu le.
Uhulumende lozulu jikelele kumele bawuphathe njani lumkhakha njengoba ususelizweni nje?
Abantu abaningi sebeyekethisa ukugqoka amamaski lokuba lesibanga phakathi kwabo lawo makhelwane lokugeza izandla. Siyananzelela ukuthi abantu lokho beminyana emabhasini, abantu bayaminyana ezitolo lapho kuthengwa khona, anjalo indawo zokunathela sezivuliwe. Siyabona kosizini yama abantu babe beminyene bengagqokanga amamaski lamalembu okuzivikela ebusweni. Ngakho udubo sesilalo ukuthi lumkhakha ovele India ungakwanisa ukuthi ungene ezigabeni zethu sokuyinkalakatha yengozi ngoba ungamemetheka ngendlela esabisayo kakhulu. Ngakho ke mbona sokuqakathekile ukuthi kwenziwe umkhankaso oqinileyo ukuthi abantu bebiselwe njalo esigabeni sokwesaba ukuthi lumkhuhlane ungamamatheka ubabambe njengezimuli, ubabambe njengezigaba ezehlukeneyo.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-coronavirus lona ungathi luhamba njani?
Uhlelo lokuhlaba abantu nge-vaccine udubo lukhanya solukhona, khona ngani sokuphelile ama-vaccine. Abantu abaningi ade bezama ukuthi bewathola bafice ukuthi akusena, kumele bamelele olunye uhlelo lwesibili oluzalandela. Ngakho kuqakathekile ukuthi okokuqala wonke umuntu aphiwe ithuba lokuthi azikhethele ukuthi angayithola yini i-vaccine nxa eyifuna. Njalo bese kulo hlelo oluhle lokuthi lube ibe khona emakliniki wonke ilizwe lonke jikelele. Ngakho into eqakathekileyo kathi ukuthi uhulumende kathenge athole-ke amanye ama-vaccine amaningi ngoba njengoba nje sinazelela ukuthi kuyasilela kakhulu, asekayifikisi la yona i-1 million kodwa khona kudingakala ukuthi kuhlatshwe abantu abayi-10 million. Ngakho ukukhankaswa kokuthi abantu bamukele uhlelo le-vaccine khathesi kusamelele ukuthi kubuye inibhetshi. Kuqakathekile ukuthi kube lo hlelo olungena ilizwe lonke lukhankasa kakhulu ukuthi abantu bayamukele i-vaccine ikakhulu phakathi kwama-church ngoba yikho lapho abantu ade besala khona. Ngakho kuyadingakala ukuthi kuxhaswane le-Ministry of Health kungenwe ezigabeni ezehlukeneyo kukhankaselwe ukuthi abantu batholekele injection ukuze-ke bavikeleke kulo mkhuhlane owe-COVID-19.
Umnumzana uSenis Banda ngwenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kansili yakobulawayo ithi ukwakhiwa kwevinkili elikhulu kuleli dolobho ele-Egodini Mall sokuze kwaqala inkampani ye Terracotta Private Limited eyathola imvumo yokuqhuva lomsebenzi ibikwa isisungule umsebenzi lo umabhalane omkhulu waleli dolobho umnumzana Christopher Dube ubikwa esithi inkampani le ithe izaphutha ngenyanga kaNcwabakazi ihlandla lakuqala lokwakha. Lindawo ikhangelelwe ukuba lezigaba ezihlelekileyo zokuthengisela lapho okufola khona imichova kanye lezitolo ezithengisa okwehlukeneyo. U-Alderman Siboniso Khumalo, umgcini sihlalo wekomiti ephathelane lalolu daba e-Engineering and Environment kukhansile yakoBulawayo, uchasisele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunengi ngalolu daba.
Ukuthi kusuka ama-challenges here and there oqala kumumo so from 2012 manje interesting inika iTerracotta kwakungani into zathatha 3 months kinikishes kwathi ngama-challenges o-economy ngaswa yawa kakhulu wathi ezinengi wathi kusuka kuyaqalisa laphana kwaphinda futhi kwathiwa labo bantu ama-challenges abo kwaye kompasi ngicela ukuba umthethe kune khoshek ukuthi unjani kompasi yethu so umnye ugayiza nje sethathi kwathi akulungise ukukhanya ke kwathi hayi so uzaqalisa futhi bese ukhona taking too long ngoba lecha noma kambe ngine kuze ngiya yakho lokho ukuthi into zigcina indawo yonke ndakula usengana ukuthela order kobulawayo sekuzo kubishwe kodini
ukodwa lekelile uhlafune lolu daba e council njalo kuyine le livumelane ngakho
sathile ukukhuluma sibili. Mbabu mwenana wati patiwa kina wa shwede kazi uti wile kusayena ii uti wa kazi uselenda kwa hivyo wafago ni esu melu wani so kwa hivyo uselenda kwa hivyo kata kwa mando ya vati ya uti kusayena ii akimita na uti kata uselenda so it's called assignment I think wumachi wana parao ni machi kia kibuja kutu aisi ya selenda kwa hivyo uti na uti wa kutu wa mashari nisa kutu nga ima gana doma i-economy ethingana i-performisha kangako.
Siyezwa kathesa ukuthi umsebenzi ungabe usuqalisile kodwa kwembesiwe. Like lababona yini bewuqalisa umsebenzi kumbe kulokhu kuseseyizithembiso kuphela.
Angithi phela enye into kanjani unazele ukuthi sishaye kakhulu umkhuhlane okhona umhlaba wonke lo, i-COVID-19. Yonke ezimile there and there was no one owathi wezikazi because i-research was sishaye. Kwase sishaye sihlezi njani ukuthi waqala ukusebenza
kodwa lizathemba yena leyo ikhampani kumbe liyake licabange ngokujinja lifake yini
kumele sizoqala ukuthi into eyenza kungabonakali kuyimizethi benibeke business from there ukuthi revoke i-offer or kwakwenziwe sesi njengamarizizi ukuthi athi kuyini ozakwazi nathi asithi le ndawo singekenzi ya-control ngeyesisho ukuthi bona aba-wrong ingabe isizathu sabo ayizanela ukuthi iprobe yabashayela kakungasizeki isayidi lethu yini isayidi labo yini kumbe isayidi lehulumente kumbe umumo ophandle oanenjani ukuthi abantu babangakhulumizethi ngakuthi sengelasuka lokuthi bazazuza elikuthi
lo ke ngumnumzana Alderman Siboniso Khumalo umgcini sihlalo wekomiti ye-Engineering and Environment kukhansile yakobu lawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Sesiqhamukile njalo isihudo kobulawayo sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokitshini lemganwini. Kubikwa kulabantu abedlula amachumi amahlanu asebehlaselwe isihudo lesi. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, sokubuye kwaqhamuka futhi olunye ulaka lwesihudo emganwini phose ku-area leyama-35 lama-36 kulapho esidana khona lo hlupho abantu abanatha amanzi abathi wona lo anuka amanye ungathi anembuluka amanzi lawa futhi bathi ungathi alesuwa phakathi so ke yiko sokukhathaza abantu phose izindlu ezingu-25 kulapho esithola khona ukuthi abantu abasekunanzekithi abantu basobele ukugula okuthile ngenxa lamanzi kodwa ingathi sakukacaca ukuthi kanti i-contamination yakhona ingabe isukela ngaphi khonoko kuyahlupha kakhulu izakhamizi ukuba na into le yenza leli vevisi kuyafuthi iphindise ngalo emganwini njalo nxabe sitsho bathi ayiqalisi bathi kuhlupho lwaliqalisa kubo-2018 kwangathi luyalunga but solo buya futhi so ngokunjalo abantu kuyabakhathaza kakhulu kangako.
Siyabona ukubana lokhu asokuqala njengoba siyazi ukuthi kube kwaba lo dubo olufanayo kwaze kwabhubha abantu abangu 13. Yena umanisipala uthini ngalokhu ikakhulu nxa sikhangele ukubana yinto esiphindo kwesibili?
Well, njengezakhamizi okusikhathazayo ukuthi uhlobo lolo lwesihudo kumbe lolo lamanzi angathi angcolile agijimisa abantu ngeziswa ayisuyo into yokuqala. Ike yenzakala eluveve, siyakhumbula kakahle lapho esalahlekelwa khona yimphefumulo yabantu abangu 13. Osokukhona kathesi umasipala uyatsho uthi yena usekhupha ama-teams ukuthi ahambe kuground ayehlolisisa. Phezu kwalokho futhi kwenziwa ama-test ukuthi kubonakale sokunjani. So yini imizamo ekhona, kodwa-ke abantu balokukhonona ukuthi umasipala ngathesi bekuzofanele ukuthi angakwenzayo ukuthi abantu angabavumeli bekhuyo nathi amanzi la kungabi le qiniso ukuthi kanti vele kuba okubagulisa ukuyini kumbe okwenza amanzi la abe akhathaza abantu kuyini. So abantu besibona ngangcono umasipala kathesi ngawuyaletha futhi amabhawuze, abantu banathi emabhawuzeni umasipala esazama ukudingisisa uhlupho lolo ekuba nalibambe ukuthi lwenzakalani. Kanti-ke njengenhlanganiso yobulawayo Progress Workers Association sihambile safika ku-ground sabona abantu abagulayo, sathatha la ma-samples amanzi okubana sahambisa kuma-laboratories ama-private laboratories ukuthi labo bake bazame ukuhlola kwenzela ukuthi sibone kambe uhlupho lolulunga abaluvelayo. Yonke le kuyimizamo yokubana sizame ukuvikela impilo zabantu, kuyimizamo yokubana sizame ukuvikela ukuthi abantu bebethunyiswa iziswa okungapheliyo, kuyimizamo njalo ukuvikela ukuthi abantu bangalahlekelwa zimali bekhithwa besiya esibhedlela, abanye bahambile ezibhedlela, abanye baya ema-clinics. So sikhayela ukuthi umasipala masinya njengoba ekhupha ama-teams alethe impendulo ecaca uhlupho olungaphi, njalo abe sethembisa izakhamizi ngesiqiniseko sokuthi lokho okuhlubela amanzi kuzalungiswa nini njalo njani. So kuyikho abantu asebekukhayele kathesi.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyaqhubeka ngokwethekelela amafekitali elizweni jikelele. Izolo ubesedolobheni leMutare. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba umprofita wakobulawayo othiwa ngubaba Emmanuel Mtumwa obikwa wabamba omunye kubaba ongusomabhizinisi webhinga owayesiya emacansini labesifazane bengazi okuthiwa ngumbobobo usebikwa esuse otikoloji kade bethwalise nzima abantu esikolo esithiwa Masenya khonale ebhinga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Seven njani balaleli nabasakazi, hayi inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu kakhulu kulo baba la ukhuluma ngokuthi kuzani PF le development. Angazi ukuthi ukhuluma ngayiphi development ngoba kusukela sokune 41 years ngithemba imigwaqo eminingi yakhiwa ngoSmith, akula mgwaqo eya emakhaya ifile yonke imigwaqo, kunamgwaqo ama-potholes, kugcwala ama-potholes. I-development akhuluma ngayo yiphi lo baba lo? Yazi abantu bakithi angazi ukuthi amakhanda abo asuke ebenjani. Uthi akuliwa kuZNPF akuliwa kanjani? Umuhadi ukhutshwe ngubani? Usho ukuthi yinto ebingamkhipha le noma bekukhona ukulwa. Akusiyona indaba yabafazi. Uthi uqeda ukulwa nomfazi wakhe lapho, ubelwa nomfazi wakhe ngendaba yona le efana naleyo, kodwa nangu uphumile umuhadi. So ukhuluma ngedevelopment, angazi ukuthi lo baba lo amakhanda abantu bakithi abanye banjani kahle kahle. Yiphi le development ayibonayo? Ngoba thina abantu abasemathebulendasi asiyiboni, asikho manje sisemazweni, siyahlupheka emazweni. Yini ukhuluma ngedevelopment? Development bani? Abantu bakithi abaqhatshwa, ahambe esisojeni, esipholiseni, ema-teacher, angazi ukuthi development ayibona ngiyayiphi yakhona o mhlawumbe ukhuluma development yakhe ukuthi yena ungezo developa kuphela
ngibona sanibona abantu bakithi injani ngezindawo ngezindawo haya kula umuntu ongawuboniyo ukuthi ilizwe liyaphela lila ilizwe liphele emehlweni abantu abantu bebhekile kude kusaqala ukuthiwa corona kuqanjwa amanga kutshela abantu amanga ilizwe litshona livalwa ilizwe livalwa ngabantu ababulala abantu omnyanga kwala labo shiwe ngaso abantu abangavalilizwe uthatha uthiwe ukuthi is a minister of health umuntu uvelele inhliziyo embi kangaka abantu ababulala abantu bangaka ukumfaka empilweni zabantu evele yena enguye icorona vele uyephile icorona tshiwe ngala uthi ukuthi uthiwe nga abantu abalala ke beyala ukuthenga imithi ezibedlela ukuthi imali yonke besiyalahlwe China ngabantu abangabheka impilo zabantu nabantu abangasiza impilo zabantu angithi uyabona vele manje sikhuluma kanje bayala kubhadala ababalisi abantu abafundisa abantwana kodwa babhizi babhadala labantu ababulala abantu abahlukumeza abantu amaphoyisa lamasotsha i-evidence isegcekeni uzotya kona ilizwe livalele ikhorona nginakekela abantu umnakakho umuntu omfone emehlweni evenkile endisela le akula muntu ongamboniyo umhlaba wonke uyamazi ilizwe liphela abantu bebhekile manje sekuvale kwaze kwavalela umalayini and abantu bazozithathela imota zabo ngoba akula lapho abazaripota khona amaphoyisa akhona izikhohlakali masela kwabulala abantu manje i-lockdown le babulela abantu abangaki amaphoyisa lamasotsha wona la balezidumbu ezingaki phansi labantu bezanokuphiva abantu bagcwele emajele la akula social distance kobozupu abantu bagcwele kodwa mapho ngabantu be-MDC labantu be-MRP bayabotshwa kuthiwa bayiphula izikonzo ze-lockdown kodwa izanupf bathola besenza loba yini angikazi ngizokuthiwa kulo muntu wezanupf obotshiwe
khona laba abasalokhu bekhuluma ngokuthi umakhuphe hayi manje akusakhulunywa ngomakhuphe manje sesikhuluma nge-MDC asilandaba thina ukuthi i-MDC thini noma i-MDC alliance sikhuluma nge-MDC ukuthi yiyo vele esizo siphazamisa khona la emathebeleleni thine be-MRP siyanicela MDC asinandaba MDCT noma MDC Alliance madoda asisanifuni
linjani lonke linjani lonke abestudio 7 linjani lonke khona ngakho siyabonga ngalokho elisenzela khona nama-audio thi liyawadlala siyezwa liwadlala unjani ezingachisa unjani ezingachisa sibanda nabanye engingabaziyo ngamagama khona ngapho kodwa ngiyabezwa nje besibalele indaba bekhuluma kustudio 7 mina ngu-Anaconda ngingapha eSouth Africa kodwa ngokuhlala ngiselwe wagwera emadeweni ithi hayi siyabonga lokhu elisenzela khona hayi thina kusimangazi lukho okwenziwa iZANU-PF iZANU-PF yaqala kudala vele ngo-1979 bekhuluma ngale grand plan yababeyiplana kula Mandebele ugabevele nomnangagwa wonkoshiri nabochiwenga bona labo babevele behlose ukuqeda ngamandebele kodwa unkulunkulu phela ne asuwo wabo bodwa nanku baze baqhasha amadoda ayi-250 ama-special babiza ngokuthi i-50 brigade eyaqeda abantu besindebeleni bengenzanga lutho babuye ebusuku belale bephekisa funa ukudla lokhu nalokhu ekuseni bazobuya bethi ya beliphekela ama-dissident walingaripotanga liripota ukuba liripotanga ndawo abantu beqala ukuchawa bebulawa kanjalo behlinzwa izisu bequnywa abanye bengcwatshwa bephila kambe into erayithi leyo kube sekuthiwa umuntu onjalo kuthiwa akaxoli kuzoxolisana nisazi ukuthi wayevele injongo yakhe akuxolisa aza kwenza khona iba bangaze bezize njalo nanku umthakazi nansi izaphu yenzani izaphu yenzani sikhala ngayo izaphu le unkomo ingabe wayekela nje itumba ne-B amazipra ingabe namanje ingabe izimbabwe iright ingabe kayifanga kodwa khonokhana akwenzayo ukuthi athi badwa bami ngilalelani yikani ukulwa yikho kwenza ukuthi amazipra alandelelwa one by one sebulawa abafowethu baphela obaba bethu baphela sebulawa igugura wonke ngendaba kankomo nakho futhi singamsola kodwa singathi wenza right ngoba ingabe namhlanje ingabe amandebela aphelile du ingabaphela i-nepotism ukubandlulula kuqale ngabo noba bengaze bethi amandebela abandlulula kulandebela elibandlululayo ezikoleni ake libona u-grade 7 bafeli kanjani u-grade 7 ngabantu besindebela abafeliswayo ama-form 4 ayafeliswa bangaze bethole umsebenzi abanikwa amathuba ama-form 6 ayafeliswa bangaze bepase abanikwa amathuba kusuthiwa hayi amandebela kafundanga akula mandebela angafundanga into emangazayo ngalowo mandebela kuthiwa kafundanga kodwa engabuye e-South Africa ayenza ezibukwayo nabantwana bangabuye e-South Africa benza ezibukwayo kungani labo bantwana besenza ezibukwayo e-South Africa kutshengisa khona ukuthi le emuva ezimbabwe le akulanto i-right noma ungaze uye e-toilet umanager lishona uye emgwaqweni umanager lishona uye esikolo u-headmaster lishona uye ekhampanini umanager lishona kuphi nakuphi uzothola kulishona manje ucha
ngicabanga ukuthi indebele ngawuthola umsebenzi alinikelezele ukuthola umsebenzi nanga kamandebele agcwele landelana noshamisa angazofunani kuchamisa angazuthi afunani kuchamisa emthwakazi republic party nayo ikhona kabafuna ukuyibheka bafuna khona lapha ukudliwa khona okunemali khona beza bethengisa khona abantu besintu uba kwenzakala nje kube ne-armed wing straight away kuvele kufike kayi-one ngoba okungasikufa ikuphi sifile nje sebe sivalele omalayitsha abasitholele iy'mpahla zethu abasihambisele ukudla kwethu kukumama lakubogogo sebebavala bafuna amabhasi abona la wayeshona akuyiwo athwali kube yiwo awathwalayo kuphela kuright khona lokhu akulunganga lokhu akulunganga lokhu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, idale le-House likhangelelwe ukuvota namuhla ukuthi kubunjwe i-commission ezacwayisisa ngomvukela owenziwa ngabasekeli bakamongameli Donald Trump ngozibandlela kumbe hatshi. Amehlo azaba e-ten hlo kumalunga ebandla lama-Republicans ngoba abanye kabafuni ukuthi kubunjwe le-commission kodwa ngasese besola ukwenzakalayo kulokwesaba u-Trump kuleli bandla ukubangela ukuthi abanye bengavoteli i-commission. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilidane umnumzana Difa wajabhi Bango Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden kunyanga zona lezi ezilutshwana asebuse ngazo.
Ngokucubungula kaZulu babugande esikubonayo nxa sithi siyaqhathanisa sikhangela umbuso kamnumzana uJoe Biden sibe sesikhangela lalo omunye umlingani wakhe lo osanda kuphuma kathesi umnumzana uDonald Trump. Kubonakala kulomehluko kakhulu ikakhulukazi iloba nje sisazi ukuthi nxa ungumongameli ayisiko konke ongakufisa okungenzeka ngendlela wena ofisa ngayo kodwa kuba khona ezinye izinto kuyafanele ukuthi ezipasiswe ngesivumelwano kusuka eParliament kusiya kwamanye amahouse aphethe ezombusazwe kodwa ke yena uBiden yena ngokwakhe ngumuntu abantu abaningi abamkhangelela ukuthi ngumuntu ofisa noma olwisa kakhulu ukuthi imizwe eMelika libe lebalanced kuye yonke into eyenzakalayo phakathi kwelizwe ikakhulukazi into zokucwasana ngokobuhlanga noma nje ngithi into zokucwasana kakhulukazi yizo ezingathi kade ziluhlupho kakhulu uzama ukuthi akwenze ukuthi abantu beMelika bebonane ilobani unguphi umbala babonane njengabantu bonke uzulonke waseMelika. So kuyinto ayilwisayo kakhulu njalo lokulwisa ukuthi avale izikhenxe lezi ebekade sezibonakala zisenzakala ikakhulukazi zisenzwa umlingano wakhe lo osanda kuphuma umnumzana uDonald Trump obekade ungumuntu nje obekade engashaya indiva.
Ngokubona kwakho ubona ngani umongameli Joe Biden uzaphatha njani udaba lwe-Afrika?
Umongameli uJoe Biden nxa sikhangela udaba lwase-Afrika kakhulu sibona ngathi uzabe ngumongameli ozathi ukuzama noma ukulwisa ngakho konke kusemandleni ukuthi kube le ndlela yokuthi i-diplomacy noma ngithi ukuxhumana lamazwe ase-Afrika kube yinto esondelane layo kakhulu. Ngikutsho lokhu ngenxa yokuthi sesabona ngesikhathi emveni eminyakeni yadlulayo ngama early 80s usiya khona lokho phakathi kwa mid 80s ukuthi wayengumuntu owaye vocal kakhulu ikakhulukazi ngendlela okwakuphathwa ngayo udaba lwase South Africa olwabantu olokucasana olwe apartheid. Wayengumuntu owaye vocal kakhulu engumuntu owayemela abantu ngobuningi okungabantu abamnyama ayeyibo kakhulu ayebakhulumela esisho ukuthi into ezakala laphana ekulelani ilizwe into engalunganga. Ingakho ngekukhangela izinto zakhe lokukhangela nje indlela ahlele ngayo abameli bakhe abameli bakhe noma ngithi abantu abaqophayo ukuthi asebenzisane labo utshengisela sobala ukuthi wathatha waxubanisa wahlanganisa abantu bamnyama labelungu lama Asian phakathi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi nxa esehamba esexhumana lamanye amazwe lawa ayenelise ukuthi noma nxa siyakhuluma khona kungayibonakali sengathi ngumuntu obuya ele white supremacy ebuya efuna ukuzitshela ukuthi yena uvele ulikhiwa kodwa ubuya etshengisela ukuthi into aseyidemonstrate emuva lapha vela khona udemonstrate ukuthi yena uyamhlonipha umuntu iloba enguphi umbala ingakho edinga ukuthi axhumane labanye ama-African countries lama-African leaders ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi indlela asebenzisana labanye yindlela enhle kodwa ke awusoze phela uhambe uye xhumana labanye abantu kukade ngapha emuva wena uvele nje igede likhamisile ayikho into oyitshengiselayo ukuthi uyarecognize abanye abantu abamnyama.
Umnumzana umnumzana Tifa wajabi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokuphawula ugwalo olwalotshwa ngowayengumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate luyaphazanyiswa okwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.